Esethula umbiko wakhe wesimo eselizweni, owe-State of the Nation Address, edayela ePhalamende, uMnangagwa uveze ukuba uhulumende wakhe uyazazi zonke inkinga ezibhekane lezulu ezidale ukuba izigani zithole ithuba lokuthenga lokuthengisa imali emkambo wensitha.
Appropriate measures have been taken to address the cash situation.
Kulamanyathelo ambalwa esiwathathayo ukuthi silungisise ukuswelakala kwemali elizweni, aqoqela ukususa amathuba okuthengiselana imali alethwa yikuba lentengo ezitshiyeneyo.
Umphathi ntambo wezamandla kagesi uMnumzana Fortune Chasi wamukele ngenjabulo umbiko kamongameli ngoba ephathe udaba lokusilela kukagesi elizweni.
Mina ngiyajabula kakhulu ukuthi uPresident ukhulume into ezibamba abantu. Indaba yamagesi ukuthi kumele izesa ithengise amagesi ngemali ehambelana lokuthi yona iwalungisa njani lokuthi iwathenga njani ngaphandle. Okwamanje bekuyindubeko, besithenga ngemali ephezulu, sithengisa ngani? Sithengisa ifridge.
Ingxoxo ecubungula izombusazwe uMnumzana Pride Mkono uthi uMnangagwa uphathe ngenhlupho ezivele zisazakala kodwa engenamacebo wokuzilungisisa.
Akukho akukhulumileyo okungayenza ukuthi ize liye phambili. Sabona ukuthi bekhuluma ngendaba ze-Command Agriculture lapho bathi lokhu bethela imali kuhlelo olungasiniki lutho ngendlala esilayo eZimbabwe ngemali eyangenayo. Command Agriculture bekhangelela ukuthi abantu ngabe bayasutha. Kukhuluma ngokuthi iZimbabwe isivulekile kwezombusazwe kodwa sibona ukuthi hatshi abantu balokho bethunjwe ezindlini zabo betshaywa bebulawa.
Amalunga ebandla eliphikisayo le-MDC atshengisele ngokuphuma edale lapho umongameli eqala ukuthula umbiko wakhe esithi akamnanzi uMnangagwa njengomkhokheli owakhethwa nguZulu. Umgcinimhlalo we-MDC uNkosazana Thabisa Khumalo uthi yisinqumo abasivumelanayo emhlanganweni wabo omkhulu owe-Congress.
Silo mgoqo esawuphiwa i-Congress ye-National Council eyokuthi isesivela kukhetho ngo-2018 ngoJulayi ukuthi uhulumende kaMnangagwa kasimthathi njengohulumende ngoba yithi uhulumende wamafela owantshontsha ukhetho e-Constitutional Court. So namhlanje sinjengisele ukuthi hayi lowo mgoqo lokhu khona thina kasimthathi njengo-president welizwe.
UMakhumalo uqhubeke ethi bazaqhubeka besenza njalo sikhathi sonke uMnangagwa ebuya ePhalamende ngendlela yokumkhumbuza ukuthi wagcina ukhetho.
Siqalisa ukubhoyikhotha nti sonke la sibona sitshaywa. Namhlanje sibhoyikhothile kazazange basibambe.
Embikweni wesona uMnangagwa uthe uhulumende wakhe usevumeza amakampani azimele wodwa ukuthi enelise ukuthenga amafutha ezimota okusebenzisa wona wodwa ngesikhathi ilizwe lingenamali yaphandleni leyo ukuwathenga. Kwezokulima uthe uhulumende usebeke eceleni amadola phose amabhiliyoni amabili emelika 1.8 billion yokuthenga okokulimisa ukugucela enhlanyeni yomumbu imvundiso lokunye. Kuhlangothi lwezokwemba uthe ilizwe lithole amadola edlula kancane ibhiliyoni 1.3 billion kunhlelo zikahulumende zentuthuko. Ngimele isitudio 7 seHarare ngu-Gibson Pepe.